sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 zibandlela 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo.
Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama MDC omabili, hayi babevele beqale beyisungule MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ukungena kolunye njalo ukhetho.
Lapha kakumiwa, lapha kuyahanjwa ekhethweni la. Iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana lalaphana. Ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni.
Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu lusekelwa ngamatitshala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Lolu daba lubikwa lukhulunywa emihlanganweni yebandla leMDCT eyenziwa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Tsvangirai kundawana ezijiyeneyo. Esithi yena bafuna ukuthi Ncube abuyele njalo ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube owake waba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube.
Lokho asonto entsha ukuthi sesikuzwa sokukhuluma sokuzekuphunyiselwa ngalolo hlobo akumangalisi. Kodwa mhlawumbe okuqakathekileyo kukhangeleni ukuthi nxa mhlawumbe kuthiwa bangahlangana ikakhulu kungathiwa benza lokho kuthiwa yi-coalition yesilungu okokuthi bazama ukuthi bebe yimifula ethela mfula munye kusiya nxa sikhuluma ngokhetho ukuthi bazahlanganisa ama-candidate abo kumbe labo babameleyo bengancintisani ukuthi lapho kulaleyi i-candidate laba babi khona lapho bafake upresident oyedwa. Leyo mbono yani indlela elula abangayenza kodwa nxa kuyikuthi kuthiwa bayahlangana uWalshman Ncube lebandla lakhe leMDC selisiya kuMorgan Tsvangirai lebandla lakhe leMDCT. Lokho mbona ngani kungaba nzima. Kunzima ngaleyi ndlela Chris. Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama-MDC omabili, hayi babevele beqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Bakhona abanye abasola inyathelo lonaleli elifuna ukuthathwa besipha isibonelo sokubana umnumzana Ncube wehluleka ukuthi aqondise ibandla lakhe. Besiphi izibonelo ezifana njengani elasukayo ebandleni lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabantu abatsho njalo?
Chris, angishabona ukuthi kunzima ukuthi ungangisebenzisa mina njengesibonelo kumbe usebenzise ingcwelo omunye umuntu owasuka ebandleni le-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Ncube. Ngoba eqinisweni ukuthi mina ngilezizathu zami ezenza ukuthi ngisuke ebandleni. Bengathi ngisuke ebandleni ngasuka kupolitics yamabandla. Kunzima ukuthi kususithi ngasuka ngoba umkhokheli webandla lelo uProfessor Ncube wehluleka ukuqondisa. Mhlawumbe ungabuza abanye bangazitsholo bona ukuthi okwenza baze basuke kuyini. Kodwa mina mbone ngani mhlawumbe okuqakathekileyo ukuthi nxa abantu labo abathi kabavumelani lakho ukuthi kube lomanyana bakhulume ngokuthi abazama ukuthi kufezakale njengamabandla aphikisayo kungafezeka yini ngabe ngabambananga kumbe babone ngani kungafezeka nxa bebambene nxa bebone ngani kungafezeka nxa bebambene kungafezeka nxa kubambene ubani lobani bebambene njani.
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kozombusazwe njalo wake waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ungena kolunye njalo ukhetho olungeza. Lokhu kwenzakala lanxa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Claudius Magoba obikwa inguye owayekhankasela leli bandla ukuthi lingene kukhetho sowasuka kulo ngemva kunqotshwa kukhetho lwangeviki edluleyo esigabeni seBikita West. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ibhayile eseliyana ingabe ithuse kakhulu ibantu bona laba abavela kuzalo laba abangakazi beluza ama-election abangakazi behlangenisana ubuso babo lento okuthiwa yi-violence bona kakhulu laba ababesenza i-violence against i-opposition bakubonile ukuthi khona lokho babekwenza athi sokukhangelane labo yibo abantu abangaba loku kuthedela emuva. Yes, it's true kwakula violence laphana nalaphana abantu besethuselwa abantu bencitshe ukudla laphana abanye bephiwa ukudla laphana so lokho kwakusenzakala ku-MDC yikho lokho sokusenzakala kanti sesikuleli bandla yikho lokho njalo labo sebemele ukuthi bekubone ikakhulu bona labo ma-viral abonye nje abantu abaningi abakhona ngale yikho sebemele ukuthi bekubone ukuthi khona inyathelo elikhulu elingathathwa njengebandla kumele bethathe ibandla inyathelo bani entweni okuthiwa yi-violence abantu kumele begcinwe phela lokho okuthiwa yi-protection lo kodwa-ke i-protection kuzanu once you retaliate sokusiba yimpi kube kanti ngapha kuthiwa khona thatha iZimbabwe ngokuthula ukuthula kwangukhona kuyakhosta impilo zabantu.
Manje lizaqhubeka lingena kukhetho na kumbe lizenza njengabanye abaphikisayo asebeme eceleni baze bathi bona nxa kungalungiswanga okunye okunenginengi abasoze bangene kukhetho?
Lapha kakumiwa lapha kuyahanjwa ekhethweni la iphathi isibili bandla leyikaize ngifonyele khona ukuthi khona imele laphana lalaphana ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni. Mina vele ngikhuthaza khona ukuthi abantu kabaye khona ekhethweni loba yiphi iphathi kayihambe ekhethweni ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ebhikelele ube kwazi ukuthi izanu ilobugovu obukhulu izanu ibulala abantu ukuthi bengekhethweni yona ilungisa ilanga ilikhethe isethe ilanga lokhethe nxa ingafuna izanu ukuthi incintiswe hhayi abathatha umuntu wabo kuphela behle bemfake laphana hayi khona ukuthi bephonge ukuphiwa nje ukuthiwa khona kule violence hhayi umhlaba phela uzabakwazi njani khona lokhu ukuthi khona i-violence ikhona amabandla wonke ngayo ekhethweni hhayi zimphiwe kuphela.
Alo-ke ngumnumzana Maxim Kandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali engamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 lusekelwa ngamatitshala. Umphathintambo zemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo nguye obize lolu phenyo. Kule nhlanganiso ezimbalwa ezikhala ngokuthi imali ezasetshenziswa iningi kakhulu besithi bona ngabe isetshenziswe ezinye inhlelo kumbe kubhadala amatitshala iholo lebonus abakhala ngalo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bayasekela lolu phenyo.
Ngicabanga ukuthi ukuthi umhlaba wonke jikelele wazi kakuhle ukuthi ama-functions alimaze kanganani imali bathi-ke lathi thina njengezisebenzi afinyelele kanjani kathi imali kungabe kukhona indlela ezifihlekileyo ezingaziwa ngumuntu ukuthi kathi kungani ukuhamba ngaleyo ndlela. Ugatsha ezemfundo ephezulu luyaqukelwa kakhulu ukuthi luchwayisise ngembangela le lezi zimpumela ezehlakalo ezikhona elizweni okunjalo kokuqatha ukuthi sifuna ukuthi amaqhinga zonke amasubsidies azimaza ngezibaba ukuthi zonke amasubsidies azimaza ezisebenzi konke lokhu mathuthukisana
ye kodwa ke lithini lina ngemali yona le esetshenziswayo aso mali engathi nga ihambe yayobhadala ibonus eliyikhalela
i-150,000 vele ngokuyimandla kancane kakhulu ukuthi ngingasukumisa ngoba imali efunakalayo i-180 million ngenye indlela ngokuthi singabadinga indlela zokuthi ingatholakala njani imali kathi imoshakala ngani lokhu kuzasinceda ukuthi sikhumbe ngomfutho nxa sisazi ingaza ke ngimshele kakhulu nongongoshi kwezemfundo ephezulu ngithi mina uphambanisile ngokuthi azilungise lokho kodwa ngibone ngathi uletha umzamo ongaqumbaqumba abaningi babone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso lesibili indaba leyamasanshini ingayiphathe njani ilizwe mhlawumbe uzakhupha ukuthi akula nto eyenzakeleyo ngalokho asazi ukuthi uyaphumani kuleyo mphumela but siyikhangelele imphumela yaleyo research.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta ube khuluma le studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
kuhlelo lwezemabhandleni lamhlanje ngikomahlaba ithwale efilabhusi lapho engixoxa khona lesakhamuzi esifuya inkukhu umnumzana Ndumiso Ndlovu yena oke waphuma kulolu hlelo ngomnyaka ka-2015. Sithe simethekelele njalo sizwe ukubana ihamba njani iprojekti yakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi kulungile baba.
Ihamba njani project?
Hawu uhlelo luyahamba-hamba but ngalokho sokwenzakala kathesi hayi izinto azahambi kahle. Njengoba le mali ayisekho ebantwini hayi angifikela nto ehambayo. Lokhu ngoba yikwenza nje kuphela okokuthi kuphilise abantwana.
Size sixoxe kulolu hlelo kwakungo-2015 wawusithi iproject yakho yayikhona ukukuphilisa kuyini osokuguqukile?
Laphana imali yayisesekhona wawusungathengisa la wawuthola something manje kathesi hayi awusela muntu othi ethengayo kuyeakwenza awusela muntu ehamba kuo akula muntu ongamthengisela wonke umuntu akalazi wonke umuntu ngokhala sokunzima vele kathesi hayi sokulo mehluko omkhulu kala kwakungconywana sibile ngoba lo wawuthola something kathesi hayi hayi akula komile.
Izingaki inkukhu ozifuyileyo kwamanje?
Kathesi singele sokuyi-100 ngoba lezana eziningi lezana hayi uyabuzinikani uyakuthiyathela imali yokuthenga ukulakho akula.
Zithatha isikhathi esinganani ukuthengwa ziphele?
Kathesi ungathatha noma inyanga ezintathu kuzama ukuthengisa khonokho ngoba uzafika omunye la kwelede omunye ayenzeni omunye ayenzeni ukubhadala kwakhona omunye la hayi hayi e hayi kudlala kusena nto eyenziwayo akusena nto ehamba kuyo.
Size sixoxe laphana zazi kuthatha isikhathi esinganani ukuthengisa?
Amaviki amabili iviki elihafu yakusiqeda kathi usenze uhambo ncenge ngabantu ukuthi heyi ngitale sezikwanile thengani abunye la seyathatha ahambe omunye la athatha ahambe kuthi basihanganise ukuthi bakunike imali yakhona kakusela phambe uhluphana labantu nje akusathengise.
Eyodwa yona uyithengisa ngemalini?
Laphana sasayenza $8 but alesizeo-7-6 ngoba ayawubona vele ngazi ukuthi eight akusancedi bakhala kunjalo so akuyafana nokuthi nje vele uphongukwenza nje into sokuyudlala nje.
Ngisho lesikolo zama-boarding azithenge
laba sebefike zabo sewabona ukuthenga ngisho ukuthi vele sazini sezifikele zabo nasesiphongukweyenza athi zama ungani ngizakhamezi kodwa aazazi la mali bayakhala ba.
Kanje uhlelo lwakho ngolokufuya inkukhu kuphela awulimi akulo okunye okwenzayo?
Ukulima medu lo nyaka kungaba ngcono nje ozilisina kodwa uyalima kodwa ungazilima uyakuthanga uyawulimela ukudla kuphela.
Ngisho ukulima isivande imbhida wawungalimi kanje?
Ngangilima ngagcina ngimile amanzi afuthwa ngamanzi.
Lokho elingelasikotsho yini eduzane?
Hayi kithi hayi kithi isikotsho vele hayi azibi khona ngala bafake bakhe ngiba khona ngo-1989 akudla laphana. Ngabe sokubuya ama-election kwesitshela khona ukuthi hayi sizafaka kodwa angadlula asasiboni.
Emasimini khona lilima okunganani?
Ilimile but sokubulawa amanzi simaningi kakhulu kade kulinyiwe sile kodwa konke kutotile kubomvu wonke nje indawo. okuyelo nje indawo engawuthela akuthela nje right
ngezinye indlela sokusifananela nje lokuthi izulu kalizange libe khona
ya ukuzakuzakala isifuyo hayi abantu ambona abantu ngingaphandi ngabe thiwa kula madama ama-regation ukuthi abantu bazale bathe baline bathe bethelela ngemva ebusika laphana neyidi manje akula yonke into le
kubo vokola ngale yayikhona i-regation ukatshana le vokola
ya thina sikatshana ngasibangani singasilapha lapha e-oneezi ngapha
izifuyo kodwa ziqinile
hayi sesezi-right hayi zilingile sesezi-right
amadlelo wona anjani
yarayiti ukuthi nje imizi anti siminingi kakhulu ukuthi abantu sebemaminyeni kakhulu abantu sebegcenda yonke abakade ungamadlela enkomo sekubangamizi yodwa nje kuphela
kuphosele okugcina
nangokuthi abantu bazame nje ukuthi bazohambahamba lapha lalapha wenze ukuthi ungaphonga ukuhlala lakho awenze noma kuwomile aphonga ukuzama la ukuhlangahlanganisa lokhu laloo
hhayi siyabonga bekukuhle ukuba layo kuhlelo Ndlovu sikufisela inhlanhla
hhayi kulungile
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sefilabhusi umnumzana Ndumiso Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ungamili inkomo
lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endaweni lesiphatha amandla sebandla lezana uPF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo sihlaziya amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF leSouth Africa owathi yena umongameli Mgabe usekhulile njalo iziphatha amandla zebandla lakhe lezana uPF zingamagwala ziyesaba ukumtshela ukuthi ayephumula.
Ewa ukala ingathi mina isi abantu ba-free kwenza ama-observations. Njalo uma sifuna ukuthi sikhulume ngamathambo ukuthi akasavumi perhaps i-solution kwakuyikuthi sikufake ku-constitution ukuthi manxa umuntu so aban in any case we are not doctors thina ukuthi singamthethi kasenelisi the only people abangamthethi kasenelisi laye akwamukeli kumbe angakwamukeli ngama-doctors thina we can't say to an individual uyagula wena sokumele uyekeli even semsenzini emsenzisho general work it's illegal ukuthi mina ikhampani yamtsheli ukuthi hayi ngiyagula they can send me to a doctor but mina ngokwami mina engizibonela ukuthi ngiyagula ama observations mina ngiwali because ama individuals are free to make ama observations njengokwenza but mina I believe ukuthi izinto zonke kumele zenziwe ngokusemthethweni any other action engathathwa ngomunye umuntu besides a constitutional act becomes unconstitutional I don't believe in performing on being unconstitutional means mina I believe ukuthi where people believe ukuthi upresident abezanu PF once the majority believe ukuthi hayi kasenelisi they remove him ku-Congress
nanto ke udaba mnumzana Nkomo uthi yena ubaba lapha umthetho uyamvumela ubaba umgaba ukuthi aqhubeke
imithetho mihle njalo imithetho mihle ma ilandelwa kodwa sizananzelela ukuthi now and again imithetho iyatitshwa ngenxa yokuthi impilo iyasifundisa nsuku zonke njengabantu bezimbabwe sesikubonile ukuthi umuntu ole-93 years ukuthi asiphathe akusonto ehle nanku sesisebenzisa imali ye-amerika imali ye-amerika siyasihlupha sesisebenzisa amabhondi nanku akusela mithi ezibhedlela konke lokhu kuyasitengisa ukuthi kubuswa umuntu ole-93 years yinto embi ngakho ungabe usemthethweni manje kodwa kuyisifundo ukuthi in future kufanele sikukhonside sikufake ku-constitution ukuthi umuntu engedlula iminyaka emingaka kufanele abeke phansi intamo kungani emakhampanini nakho kulo muntu kule ADF engine ukuthi umuntu engafika iminyaka engaka kufanele athathe umhlala phansi lesi yisifundo okufanele abantu bezimbabwe basifunde ukuthi akufanelanga ukuthi umuntu azafela esikhundleni sengathi yimonaki or yibukhosi kanti hayi lokhu yi-president nje okufanele usebenzele abantu itshele omunye
mnumzana Ndlovu uyakhuluma lapho ubaba Nkomo uthi yena hhayi ubaba umgabe usekhulile
bengimlalele kuhle uthi yena lesi yisifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi kumele sintshe umthetho. Fine, awutshintshe umthetho wamandla ukatshintsha phela umthetho. Iloko ngamasamshizi nxa abantu befuna ukutshintsha umthetho, abawutshintshi umthetho, ungatshintshi umthetho, abesesalela sekutshintsha umthetho, then lamnda awustart pointing fingers. But okakathesi umthetho phela awukatshintshi. It's like ukuqambe le ndastri uthe ingakwanisa 65 years but iyahlala phansi. Kukhona phela bakutshela ukuthi ule 65 years. Uma ngile 60 years kumbe 59 bangathi retire, kasakho sekuretire sesifikile, uma ngiwazi umthetho ngethi angakwanisa 65. But uma sengikwanisile 65 ngiyaretire ngoba kulotshiwe phansi. But okwakathesi eZimbabwe asilakho ama-emotions lama-facts vele kuthi yena vele ama-facts are very stubborn. Ama-facts athi yena he is the president, the law allows him to be president. If you want to remove him, we can only do it having changed the constitution, but we haven't done that so far.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu Mnumzana Nkomo, uphendula ke umbuzo kababa uNdlovu.
Yeah, uza ukuthi abantu bezalo PF bangamagwa esaba ukukhipha umngameli wabo. Kusengisa ukuthi ikusasa ngentsha, ikusasa ngeyouth. Ngiwathandile kakhulu amagama amalengu. Ngithemba ukuthi anike abantu abancane beZimbabwe amadlabuzane ukuthi labo balelungelo lokuthi
leyo ke bekuyingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo ebesixoxa laye endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo. Uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasa ku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Sihlaziya uhlelo oluqhutshwa ngumhlonitshwa olokudingela ikakhulu abesifazana labantwana incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyathaba ukungamukela kwenu.
Ye, kuze kufike lamhla kuyini esele kufumene?
Sile chat group eyabomama. Ngafika bexoxa ngama birth certificate. Sebengene kwenye subject. Ngathi ngicela ningi inbox abafuna ama birth. Omunye lomunye wenje uthi mina lesikwerete esibhedlela, lesikwerete esibhedlela. Baya kubambela i birth record manxa ungabhadalanga. But kakuvunyelwa lokhu ngelokuzeni. Nge constitution I think sathola maybe abantu abangafika kuma 50 kulabanye abalamaphahla abazalwa nge operation abazali ogogo abalabantwana abathunyelwe bevele eGoli bebuye labo malayija bengalamncwadi zangapha kodwa balama birth record angapha awe South Africa kwaba labanye abazalelwe empilo abanye central. Ngase ngiyenza ke appointment ngahamba e Central Hospital wasebesithi bona no akulanto enjalo. So kuthi ukuthi hayi abantu labo okhuluma labo mama Tofa bayenzeni balahle amaphepha. Ngasesithi hayi konoke lokukhulumayo ngathi ngakukholwa ibe ngihlanganele abantu abangu 3-4 kodwa omama labo babengihlanganele labo baningi kakhulu. So ngasesithi kuyini esingakwenza ke, ngingayenza yini ukuthi ngiyehlala labo mama siqoqane labo baba babantwana lapho ababelethe esibhedlela. Basebesithi hayi silakho sibili ukubanceda.
Udaba loluthu zalukhweza ephalamende, iphalamende izancedisa ngani lapha njalo kuyini kahle kahle ofuna kukhangelwe?
Sihlala sikukhulumile, uyabuza especially ngama Wednesdays khona phana sibuze uminister of health uminisa uya kuphendula sithi hayi akukho emthethweni yabavunyela ukwenza lokhu lalokhu but engikufunayo ukuthi uminister athathe unyathelo olwenza ukuthi ngaye umama ephume esibedlela lomntwana abe lephepha lona lelo elizamnika iulungelo lokuthi ayedinga i-birth certificate yomntwana because ukwenzakala kwesisikhathi umzali uyabhubha and then sokusala sokusiba yini umntwana lwana sesala esenkingeni eswele umuntu ongamnceda.
Kungani ukhethe ukusebenza ikakhulu labesifazana labantwana?
Njengomama ngiyalwazi udubo olukhona ngaye umntwana engancedwanga njengesikolo lapho umntwana ngaye ekhethiwe efuna ukuthi aphume phandle kweZimbabwe kuyabe kuyisport or ezintweni zesikolo engala birth kayenelisi ukuthi athole ipassport especially ngayo labazali abangalwazi oluningi kakhulu ngezinto ubona ingane yabazali bakho ngabakuthandi kodwa bona bayabe kuthanda but bengalayo indlela yokuthi bakuncede
abangabe bevelalele lolu hlelo befuna lawe ubancede bengakuthola ngapi?
Okay, bangangifonela inombolo zami ngu 0772 303 355, ezinye njalo ngu 0782 745 859. Ngicela lingifonele ntambama and akula lutho abamele balukhiphe kimi. Ngicela uhle ngiqonqosele khonoko abamele bakubhadale kuphela i-fee yoku birth certificate babhadala ngapi komsitheli khona ngale njengoba la ngikhethela ukuthi ngisebenzele abantu and ngizinikele ngenhliziyo yami yonke.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kudlala uhlelo imali apha ingxoxo yethu.
Ngiyavalelisa kini lonke njengoba uNkulunkulu sesinika amanzi ngibona ngani sizaba nenala kulomnyaka. Ngicela njalo thandekile ukuthi ngitshela abantu ukuthi iSADAC ilohlelo olubuyayo okuthiwa yi-statelessness abakhangele khona ukuthi umuntu wonke ohlala kuSADAC region umele abe le record njengalabo abahlukuluzwa ngesikhathi segukurawundi abaswela abazali babo nezihlobo zabo besiba ne-problem yokuthola ama-birth certificate. So ngicela bakithi sidingane sizama ukuthi siqoqane sibone ukuthi singancedana njani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Dofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongile Sithandekile, hubelela ngelihle. Asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisoze lidedele emuva lizaqhubeka lingena kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuzwa uhlelo lolunjalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com kumbe njalo ukusithumela i-text message kunombolo ezithi zona 1202-465-0318. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.